Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Hola mungela emsakazweni ku studio 7 ngolosine mhlaka 7 lwezi 2019 ngokhefstuve endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotsha kwabanye abakhalela umsebenzi
okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa le yinto enzima yikuthi nje thina silandela umthetho
odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hathi ubaxotsha umsebenzi
ukuxotsha kwabodokotela lokhu asosolution iproblem ekhona ku-health health system ilokhu ivaliwe ngenxa yokuthi odokotela bakho so ukuxotsha kwabo ayisukuthi sokuzaba ngcono
izisebenzi zikahulumende zithola amapholisa avimbe ukuthi zithengisele emgwaqweni izolo eHarare
amapholisa agcina esiyalela kusubmit ipetition yethu so thina asazi ukuthi amapholisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebesiyalisa
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo uhlangothi olubona ngokuqatsha odokotela ole health service board luthi kuza kuba nzima ukudinga abanye odokotela abazasebenza ezibhedlela zikahulumende kulandela ukuxotshwa kwabakhalala umsebenzi abedlula amajumi ayisikhombisa udokotela Paulina Sikosana umgcinisihlalo wehlangothi lolu uthi balandela umthetho ekuxotsheni odokotela abakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi uthi ukhangelelwe ukuthi odokotela abangamakhulu amane bazathoniswa amacala okukhalala umsebenzi mhlaka 3 ngompandula
kunzima ukuthi ngisho ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa ngoba ukuthonisiswa asiyo i-health service board ethonisisayo kulama disciplinary authorities abenza njalo guided by i-ofisi ka-attorney general so singeke si-predetermine i-outcome yama-hearings so angiyeke ngibe kwazi ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa kodwa engikwaziyo ukuthi amadokotela abazathoniswa bangamakhulu amane lamachumi amahlanu
lingabaxotsha babasikhosana pho lizathola ngaphi abanye odokotela
okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa le yinto enzima yikuthi nje thina silandela umthetho wokuthi abantu uma bengabuyanga emsebenzini okwamalanga amahlanu kusiya phambili kumele sibathonisise ukuthi bazahlawuliswa njani yiko okungasitshela ukuthi bangaki odokotela abangasala besebenza kumbe abanye abangaxotshwa kodwa ngeke ngitsho ngaphambili kokuthi siqede ukuthonisisa amacala abo lawo so yiko nje ngingakutsho
bangaki odokotela okumele libathonise
ye ukwengezelela kulokho engikutshiloyo amadokotela esilawo ku-Ministry of Health bayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha lanye lokho kutsho ukuthi abakhalala umsebenzi bangamakhulu amane lamachumi amahlanu phakathi kwamadokotela ayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha
udokotela Paulina Sikosana umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokuqhathwa kwabodokotela olwe health service board sixoxe laye eseHarare udokotela Mthabisi Bhebhe okuhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi uhulumende kumele ayekele ukuxotsha umsebenzi odokotela abafuna kukhuphulwe iholo labo
uhulumende usuke waxosha odokotela abayi-75 out of itotally yabodokotela about 1628 in Zimbabwe kasikwazi ukuthi ukwenzeleni udokotela kade bekucela uhulumende ukuthi bebhadale imali ekwanileyo
kwini elizakwenza dokotela kulandela okwenziwe nguhulumende
ukuxosha kwabodokotela lokhu aso solution problem ekhona ku health system ilokhu ivaliwe ngenxa yodokotela bakho. So ukuxosha kwabo ayisukuthi sokuzabangcono lokho kuwesena isituation. Thina esikubona kufanele kwenziwe igovernment ukuthi kumele bebuye ku-negotiation table, sikhulumisane, sivumelane ukuthi odokotela kumele bethole isalary ekwanayo ukuthenga izinto kuma-markets. Izinto sezithengiswa ama-prices angkhona at an interbank rate. So isalary kumele ukuthi uhulumende ebuye ku-negotiation table ezosinika yona. Thina njengabodokotela i-position yethu ayikatshintshi, lokho sidemanda a fair living wage.
Udokotela Mthabisi Bhebhe, ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Health Service, Zimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxe laye eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole amapolisa ngokuvimba ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende izolo zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa abephe izisebenzi lezi imvumo yokutshengisela emigwaqweni kodwa asejikisa azidudula embuthanweni wabo lowo khonangale-ke eHarare. Bebejonge ukuthi bafole ezidaladini betshengisa ukuthi bafuna imali ikhuphulwe. Umnumzana Mthuli Ncube, izisebenzi zikahulumende eziningi azisayi emsebenzini zisithi kazila mali yokugada amabhasi lemijova. Sixoxe lesiphathamandla se-ATUS umnumzana Nation Mudzidirwa.
Into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba singakhangela i-Apex Council yachela amapolisa sanika imvumo yokuthi la simatshe sisubmit ama-petition ethu. Kodwa namhla ekuseni lathi kade sithaba kakhulu sibona amapolisa ukuthi ano bazasiprotekta kungangenele abanye abantu bangaso zisebenzi zikahulumeni. But ekugcineni sesifuna ukuyosubmit i-petition yethu, amapolisa agcina esiyalela ukusubmit i-petition yethu. So thina asazi ukuthi amapolisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela, ekugcineni sebesiyarisa. So thina njengesisebenzi kahulumende njengamathicha into leyi iyasizwisa ubuhlungu kakhulu.
Sibone belidudula lapha belithwala omasaraure mbone bethwelwe ngamapolisa, kalitshaywanga, akulobotshiweyo?
Hayi, akulobotshiweyo, kodwa thina besifuna ukudlula ukuthi siyosubmit i-petition then bagcina besithwala. And ukusithwala kwangkhona awasithwale ngendlela engaso right kakhulu. And lathi besithi abantu laba bayasivikela, bayasiprotekta, but ekuqineni sigcine singaba ngama-victims. And thina ezisebenzi kahulumende besibaluthwani esicompared ngamapolisa lawo. So at the end of the day sigcine sithi kade amapolisa lawo yibo yini sebedemonstrator phezu kwethu, kodwa yibo basinika imvume yokudemonstrator. So asazi ukuthi senze njani sezisebenzi kahulumende ngoba singahamba kuma-negotiations akula into ephumayo. Ukuthi sisubmit i-petition indlela e-right akula into ephumayo. So sesiphila yini njengama-slaves esilizweni lethu leZimbabwe njengesisebenzi sikahulumende?
Njengababalisi Mnumzana Mudzidirwa, ungasitshela ukuthi khathesi lihola malini njalo lifuna yengezwe ifike kumalini?
Imali esiyihola vele akula lutho, asiholi lutho, asiholi nix. Ngoba imali esiyifunayo thina asifuni ukuthi basingezelele imali, hayi, asikho esikufunayo. Thina sifuna basinike imali yethu kade siyihola kudala, $500, bayirete ne-interbank rate the way ebeyenza ngayo kuma-services onke e-government.
Umnumzana Nation Mudzidirwa yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni e-ATUS. Ubexoxa lo Ntungamenkomo we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngodaba lolu. UZulu laye usole amapolisa esithi alubandlululo nanku evumele abasekeli bebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele phezu kwezijezo zenotho kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakamuzi umnumzana Khumbu Ncube.
Kulobunzima mpela ngoba nxa kuyikuthi i-government iyo esehluleka ukuthi ihloniphe ilungelo loluntu kunzima kakhulu ukuthi abantu kazana bazaphila luphi ulusu lokuphila. ngoba singakhangela manje nxa kuyikuthi abantu bafuna ukutshengisela ezitradeni bekhona na iholo abalihola kodwa bayazinjwa bayatshaywa bayabula benziwa nje konke okubi njalo okubuhlungu kumphakathi yabo kodwa ongangukuthi okwenza bethi bayatshengisela emgwaqweni asikho ukuthi ukulo muntu ongakuboni ngitsho lo mntwana eprimary uyakubona ukuthi ngelungelo labo bafanele bekwenze lokhu ngoba ungakhangela manje amagesi asela direction ukuthi nana ayimalini asakhanya ukuthi ahamba nabuyasikhathi bani amanzi yonke into ngithole sinkwa nje yonke into ikhwelile kodwa iholo labantu kalikhweli and then bancabethi bayatshengisela bayatshaya okungaba ngokuthi kusobala nje ukuthi igovernment yezimbabwe izele kayilalo inhlonipho ebantwini injalo kayilandaba lo muntu ikhangelele nje ukuthi ibona baziphilele ngcono than umuntu kazana osezimbabwe
kwenziweni pho Ncube singaphuma njani emadakeni angani
ukuphuma emadakeni angaka lokusokudinga uNkulunkulu ngoba ungakhangela umbuso weZANU-PF ngowamandla babusa ngodlii okungaba ngokuthi isizalwane sonke seZimbabwe esifisa ukuthi ngabe siyakwenza siyabula ungavele ukuthi uvuse ikhanda liyabula okuvele lithi nje liyazama ukuthi litshengisele nje ngento yokuthi lilesisolo kufuvele inyamalale livulayo kumbe livalelwe emajele okungaba ngokuthi kuhlukumeza nje sonke isizalwane seZimbabwe bathi engubona kufanele kuphela abantu bengasakwesabi ukuthi besabe ukutshaywa ngoba lanxa singatshaywanga loba sitshayiwe ukuphela nxa ungowezimbabwe vele sokunzima ungathwalanga so kokungaka ngokuthi abantu kabaphume ngobuningi babo siphumeni ngobuningi bethu nxa bekunokho esikwenziwayo sikwamukele ngoba vele ukuhlala sithule akukho kuzasisiza ngoba vele kuvele kubuhlungu loba singenzanga lutho ukuthula kakuncedi singaze sithule siyafa ungakhangela abantu abahlela emingceleni yamazwe bezama ukuthi bayezama impilo uyasuka ekhawuthi nzama ukuyale ubanje zingwenya ubulawe ngabantu bezama ukukubamba nje bekuthathela imali uhlale ekhaya uyafa ekhaya ungabanjwa inyongo uyafa ngoba ukhangele odoctor abastrike uyaqonda kusithi isibhedlela
umnumzana Khumbu Ncube isakamuzi eZimbabwe ubexoxa ecingweni lontungameni Gomo weStudio 7 Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje kumaphephandaba nemsakazo etshiyeneyo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa izolo wenze umhlangano namakholisikazi ezinduna eMashonaland West lapho kukhulunywe khona ngenhlelo zokuthuthukisa izabelo. Iphephandaba leHerald libika ukuthi imihlangano efanayo izakwenziwa kwezinye indawo ngesikhatshana esilandelayo. Abantu abaningi bathi izifuyo ziyaphela emaphandleni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Kubikwa njalo ukuthi le nyamazana zasendle ezigoqela indlovu, amadube, imvubu, inyathi lezinye sezisifa okumangalisayo eWange National Park leManapools National Park. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi uMnumzana Elijah Makomo umantshi odonisa icala lobukhohlakali elika mnumzana David Palanyanyatwa wehlulekile ukuya emthethwendaba izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi umantshilo engathethi icala leli elibhekwe nguPalanyanyatwa owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngezempilakahle. Obanje-ke sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona kuWhatsApp.
Awusalibonani beStudio 7. Hayi, mina igama lami ngikhethiwe. Ngikhuluma ngilapha eBotswana. Ngikhuluma ngendaba leka thiwa nguJoram Khumbo lo. Sinanzelela ukuthi all the time kuyathiwa kubotshiwa abantu bezANU-PF, yeye kubotshiwa abantu bezANU-PF, but umuntu ongikhona ubotshwa isikhathi esincane kusasa sephumile. Akuqedakali ukuthi kuyenzakalani. Vele hayi asikuzwisisi thina.
Salubonani basakazi abahlela abalaleli beStudio 7 okhulumayo ngumfakankomo lapha ngithanda ukuphawula ngendaba leyo kubotshwa kukaJoram Khumbo leyo mina ngithi kanti bazasukelana lokubophana laboJoram Khumbo wayi kanti mna ngakwa yena i-anti-corruption leyo ingahlisukele yena imphendukile njengokuyiqoma kwakho ukuthi kayizingele lawa masela kanti kunganjani ukuthi ijikele le anti-corruption ibonise ukubana isebenza ngokuqodwa isebenza ngokukhetha waye kanti ikhetha amasela amancane kumbe ubufakazi bangkhona yibo buyabungekho yini, kodwa nje wonke umuntu uyazi ukubana ubufakazi busegcekeni. Ngiyabonga.
Ngilapha eBotswana, eBotswana otabiwa ngigobi. Ngiyafuna ukukhuluma nodaba lolo odokta abaxotshiweyo uyenelisi ukuthi bona iholo abaliholayo kaliyenelisi. Hayi, into eyenziwayo eZimbabwe kunzima, kathesi ukuthi ubuyele eZimbabwe ngento eyenzakalayo kiphele ekhaya. Hhayi, kunzima bafethu, angazi ukuthi kuzalunga yini lokhu.
Kambe lilize bani lithi after 2 years litshintshe imali, after 3 years litshintshe imali? Kambe langa lakubona ngathi khona lokhu ibhonda lingabikwanisi labo 5 years 6 years ukuthi abhat selitshintshiwa sukungena okunye futhi. Hayi, 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 yazi iZimbabwe sibili ba kuyazi kuyazikhanyela straight, kuyazikhanyela ukuthi yazi laba abantu abazi lapho bavela khona, bazi lapho bayakhona mpela. Hayi khona mani, hayi, 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 hayi. Yazi lakathesi ubisa vele kuyazifananela phela lapha vele ubisa nje futhi lonele ibhondi. Xa ezabisa ama-$2 ubisa i-$5 kuyazifananela, andizowa vele le bhondi lalokho kufanana kokuyi-$2 le-$5. Yilo vele ibhondi abantu bevalwa mehlo nje bethi kwesinye isikhathi kube sokurayithi. Akulanto erayithi lapho kwesinye isikhathi. Lani bantu ngiyabulokhe lihugwa nje li-CTA urhulumente. Kanti le vele sitsho urhulumente woku ababulali laba le-CTA borhulumente. Akula rhulumente eZimbabwe lapho. Thanda ukuphawula ngakhona lokho kwesinye isikhathi kamgabi lokho vele kuyazifananela, kufana vele ngani lokho umgabi ngani lokho ekhona. Umnankaka phela umgabi vele intonya ngubhuti lo mna wakhe laphana nje kuphela kwehle ukuthi lokho umuntu oyidrayive ikumota nje kuphela wayethatha uwindi bemfaka kwisteering. Kuyazifananela lokho mna bhati vele lokho enzela abantu beZimbabwe ukuthi urhulumente, urhulumente akula rhulumente eZimbabwe la. Sibelikele bantu bakithi lokho elibizwe abantu ababulala abantu lithi ngurhulumente. Lapha libeswa amagorilla kuphela laphana sifundi tshela banga la. Libeswa amagorilla libeswa zimpisi laphana abantu abadla abantu. Badla abantu labana abantu labo.
Lina wogogo labokhulu eseligugile lina. Alike liphume ezihlalweni. Liyalela ezihlalweni nje liyalela khona ukutshontsha kona lokho. Akula into eliyalelayo. Liyalela ukusela kuphela. Ligciba izizu zenu. Linothisa imuli zenu. Abanye abantwana belele bengadlanga belambile. Abantwana bezimbabwe the whole of Zimbabwe balala ngendlala, kodwa lina liyalela esikhundleni, esikhundleni liyalela khona ukuba litshontsha kuphela. Awubuki ilizwe ukuthi likuphi manje. IZimbabwe manje isehlazweni, iphelile iZimbabwe ngomnankako lo mgabi abalela ukuthi ayilizwe leze lapheli. Ukuvuka ekuseni uze umuntu ethi hey, amasankshini, amasankshini. Kanti lina la lithi nxa litshontsha leyo mali lithi ilizwe ilizwe yakubo. Lathi litshontsha imali ikhuquluza lonke ifaka ezindlini zenu. Latshontsha idola leZimbabwe laze lapheli. Namanje futhi lokho lisakhuquluza lisatshontsha kwezi. Alimanga phela ukutshontsha. Kodwa likhorrupti linabantu bezanu PF ule. Likhorrupti kakhulu kakhulu kakhulu. Vele akusuwa bantu elinganikeza abantwana beZimbabwe ukudla. Bedle belale bekhohlwe ngendlela elibahlukumeze ngakhona. Abantu bahlukumeze kakhulu empefukweni yabo. Loba ubona bevuka nje abantu bazi ubuhlungu kakhulu. Ngenxa yenu abantu bezanu PF ule. Abantu liyathwalisa ezima. Lithi kubabulala, lithi kubathumba, lithi kubabopha. Kanti lifuna abantu bephile njani elizweni? Lize hluleke, lize hluleke. Plus ilizwe ngeke laphala livuze. Ngobusela benu. Inhliziyo zenu vele akusekho right. Plus angeke laphala size umuntu. Awubukho umnankagwa undiza ukusa namalanga. Umnankagwa undiza suku zonke. Le nto ayilandayo ingabonakali. Ingakhanyi. Sifisa wahamba amazwe wabuya nani umnankagwa. Into yokuqala nje wabuya la yini. Ngoba Steve uyokufana kula tshintshwe elizweni. Izwi lokho litshona liziyaphansi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu beStudio 7 abasithumezele ama-audio abo kuWhatsApp kunombolo ethi 011-202-465-0318. Lisithumele phela khona manje. Sikekhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezemithetho kule Melika soluthonisa amacala izisebenzi ezimbili zenkampani yeTwitter okuthiwa zazicupha abantu bakwele Melika zinceda ilizwe leSaudi Arabia. Unkosikazi Fatima Madabayo, umongameli wakwele Sierra Leone, uthi kumele uZulu alwisane ngamandla nokudlwengulwa kwamantombazana kulelo lizwe.
Sabonani balaleli abahle, igama lami nguMovin Ngwenya. abangaziyo bayathi ukuthi iqhedisa usajekho khonapha elubani east edaluka esigaba ward 19 ye impilo enzima ke mina ngumuntu oyakhileyo ngilabantwana abane lonkosikazi kutho ukuthi ngihlele ekhaya singu 7 ukudla sidla nzima siphila ngelelisa kagugu oba liyolitholayo usosha welisi manje kathi sibathole mhla ka 5 inyanga siziphelile sidla nzima ngakhuluma kwakathesi besibhajeta ukuthi na siphile ingabo 5 ntambama baza kugcina abantwana isithwala sebekujayela lakho bekudla ekuseni ingabo 10 bechova zinezisikhathi ilanga lonke bathola bebhoda abesikolo basila khona ngale sikolo kwesinye isikhathi kungaphekwa lutho.
Kwini eliwenza nsuku zonke khonapho elubhane?
Bengilima ingadi sengitshayiwe yilokhu i-heat wave yona liye khona akula manzi ke sizama ukuthi sibhalele abanye ukuthi sidinga uncedo ukuthi besibhorele isibhorane akula impeto nalile kade ngilayo emhlanu isithile bengikwanisa ukuthi ngibe layo emhlanu nale ngizuza isithebo kuthe kusitsha ngathatha ngaqhathisa ukuthi kube ngumfushwa kule ngisuku impilo enzima kimi ngumuntu sibili ophila ngokukhanda angisebenzi ngiyakhanda sibili sithi khona metal weight esithi Blakey Smith thina abohlangothi lwesipostoli ngabantu abakhandayo so ngaze ngikhande umuya letha umgqomo wakhe isikali phela esokufaka amanzi kutho ukuthi ngokuchaja intengo yakhona besithatha silinganisa lebhakede imali yakhona manje pho ibhakede seliku-$90 nxa ungathi ulithole kwenye indawo angazi ukuthi kuyabe kunjani ngibala yona i-10 kg kutho ukuthi na impilo enzima kwisama isandla.
Njengoba kunzima kangaka baba Ngwenya, pho-ke wena usuphila ngani? Uyakhuluma lapho usithi uphila ngokuthi ukhande amazenge into ezinjalo. Nxa kungaphumeleli khonokho, pho manje ubamba ngaphi nangaphi?
Akula enye indawo engibamba ngaphandle kwakhona lokho kwami kwamazenge. Lakho asukuthi ngokwansuku zonke ngoba vele ibhizinisi lakhona lisekho selawa. So kukhumbula nje akula siliqiniso lonke ngumuntu ohleliwe ekhaya ukuthi ungangizwela sibili ngize ngifise ukuthi ngabe kulomunye nje ongibhustayo ngingene lakho futhi ngingangena kuyiphi iproject ezathengelwa yini ngoba into engekho yimali imali kayikho akula muntu osebenzayo emangweni wethu akula osebenzayo ngoba thina kahle kahle la isisthemu into zamathimba so amathimba asaganyulwa vele singabantu baphila ngembhida engadini so ngakuthile engadini sisivuka kuphela sivukelana kungela nto esingathi siphila ngayo du kunzima kithi zini. Ngiyabonga abalaleli inkosi ngathi ngaligcina sikhulekele ukuthi inkosi izuline sithole ukudla siline ngogadi wompoyina lowu.
Umnumzana Marvin Khalisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ibandla lamademokrasi linqobe elama-Republicans kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky okuyindawo yama-Republicans. Ibandla lamademokrasi liphinde lanqoba njalo elama-Republicans kukhetho lwabazamela izabelo zeVirginia. Le njalo yindawo yama-Republicans. Amademokrasi athi avotelwe nguZulu ngenxa yokuthi umongameli Donald Trump kukhanya engani uthanda ukulwisana labantu. Ama-Republicans athi azavusa inkophe azame ukukhanga abantu ukuthi bavotele umnumzana Donald Trump labanye bakhe kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky, umnumzana Andy Bashir unqobe obe ngusibalukhulu umnumzana Matt Bevin webandla lama-Republicans. Uthabe okumangalisayo uBashir.
We saw our families come out and say they wanted a governor that is focused on Kentucky.
Abantu baphume ngobuningi babo ukuze votela abakufunayo. Sizalathulela ibhajethi ezalungisa ezemfundo nokunye okujiyeneyo. Lokhu akusikho kwezombangazwe. Lokhu ngokuthi ngibe ngusibalukhulu kaZulu eKentucky.
This isn't about politics anymore. That ended last night. This is about being the best governor that I can be for the people of Kentucky.
Umnumzana Tom Perez, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngokwenzakala kubandla lama-Democrats uthi benze kahle kukhetho olusanda kwenziwa endaweni eziningi.
Yesterday's victory was a victory for all Democrats. It was a victory for, I think, our democratic values. We're focused on helping people across this country.
Kunqobe uZulu. Sifuna ukulungisela abantu abakufunayo. Kuningi okumele sikwenze ngesikhathi esizayo.
And we're going to continue to compete early everywhere.
Umnumzana Bevin walile ukwamukela impumelelo yokhetho lolu esithi bazahlolisisa amavoti kaZulu bethule abakubonayo kungagqitshwa lokhu. Kodwa wathi engakayi kukhetho lolu uza kwamukela okuzaphuma kukhetho.
I'm confident that in the end the right results will be delivered and I will be entirely comfortable with whichever way they go.
Ngiza kwamukela impumela yokhetho lolu nxa kungenziwa ngemfanelo. Sifuna ukuthi abantu bathakazelele ukhetho lolu.
We simply want to ensure that there is integrity in the process. We owe this to the people of Kentucky.
Abakubandla lama Republicans bathi sokumele ke bedonse ngamandla ukwenzela ukuthi banqobe ukhetho oluzayo.
Lokho ke ngokunye okwenzakala khonapha ke kwele Melika, sasilinika ke umculo kamkhosi. Luza kancane kodwa singakangena emculweni lo, ngeke ngizwe ukuthi abantu bathini lapha ke ku Facebook yethu yeVOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi kumele lifitizele okukhonokana ngani isithupha okunje, so nxa lingikhangele khonapho ungani isithupha ukwenzela ukuthi lisilandele sonke isikhathi. So ke nangu pressure Zuza ukuthi amavuko dube. Kuzobuya ke lo mandla Joshua Yoram uthi livuka kanjani emsakazweni. U-Arthur Ncube uyabhala uthi wehluleka kukahulumende ukuxotsha odokotela kambe uyenzani uhulumende ngalokhu. Kuzobuya ke uJB Mabhena uthi kanti wona amapholisa ayahola na, nankumbuzo omkhulu singazi khonapho ke JP. Then uJaso Maphosa uthi morning is livuka njani uthi Zanu PF ayihloniphi ilungelo likaZulu. Musa Mazibuka uthi unjani Dube ayinyaphela kakhulu uthi khona ngale eRandberg uthi selishayeleke umculo kamkhosi sizuthi uhamba njani.
Malame bitinye ukumbule sana sana. Malame bitinye ukumbule sana sana.
Yes, yawuzwa ke umculo ulokhu chawo senza njalo. UPrecious Nyembezi Masuku uthi good morning Dube, ngilalele lami sisonke. Siyabonga kakhulu ke Musa. Umose Mazibuko uyabhala futhi uthi Zanu PF isithwalele ubhulo, kambe siyasebenzela imuli zethu siphinde sisebenzele lenyamazana izifuyo kambe kuyini khonoko. Ye, kuzobuya ke njalo uPrecious uMasuku uthi nyaphila Dube mina qhubekani ngokusethulela okokwenzakala elizweni. Ngiyabonga kakhulu ngelikwenzayo. Babela Khumalo uthi Zanu PF bayasihlukumeza okunye okumangalisayo. Ye, silinike njalo umculo kamfowethu lapho umkhosi.
Inkumbuzo bebe wami wo. Inkumbuzo thando sami wo. Balami tinyago tabanga sana sana. Oni yenge mukumbule. Siso kete ni yenge mukumbule. Oh baby ni yenge mukumbule. Oh oni kwenye lumtana.
Lapho ke sithando sami ke umkhosi lapha uyasishaya sibila kuzwayo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotshwa kwabanye abakhalela umsebenzi. Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hasi ubaxotsha umsebenzi. Izisebenzi zikahulumende zisola amapolisa avimbe ukuthi zitshengisele emgwaqweni izolo eHarare. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisayo ngokhipsi Dube ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.